So we seek a descent of a VOA in the valley.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 wamgqibelo mhla ka-14 Mfufu 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, obe ngumphathintambo wezempilakahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Jinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yembono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama.
Uma kukhona wamzezisayo ekuseni kodwa ngibona ngathi iqinise lawo libonayo nakwakuthinto leyo ijwayelekile wathi ijoisela ngazo
ukudonselana amandla kubandla lezanu-P F kuqhubekela phambili kobulawayo. Lamhla kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba sixoxa ngengxaki ezikuhlelo lokubhalisela ukuvota.
Kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu ababerejistile abantu bezanu. So ngenye idaba sibile okumele sikhanye ngani liyahlalelwa phansi.
Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Obe ngumphathintambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Jinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngenxa yembono yakhe yokuthi uMongameli Mugabe sekumele akhethe ozamelama. UDube ngomunye wabaphathintambo abathathu abaxotshiweyo kukhabhinethi kaMongameli Mugabe entsha. Sixoxe laye uDube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba. Manje ngomnyaka ozayo uzangena yini kukhetho ukuthi uqhubeke ulokhu ungummeli wedale leParliament?
Ngizabona phela ngokuthi ngiphila njani. Yabona umuntu besekhuthile ngezinto ezikuhluphayo engxenye ngiyezwa ngiwuqinile ngandlela kodwa ngenza njalo ingaqinanga izadija ngizakhitshele emuva. Ngiyabona ukuthi ngizoba njani.
Bakhona abanye abacabangela ukuthi ungabe uxotshiwe ngenxa yokuthi ungabe usekela ixuku leli okuthiwa yiLacoste. Kungakuliqiniso into?
Angiwazi ukuthi kutshoni ukuthi iLacoste. Ngiwale emaphepheni kuphela. Angikaze ngikhulume nomuntu wathi kangitsho iLacoste ngoba angiyazi akaze ngikhulume nomuntu iLacoste. Ngibona emaphepheni nje ngizwa kukhulunywa kuphela. So uyakufela mauntwana.
Kukhona laphana owakhe wakhuluma wena usithi akudingwe umuntu ongelama uMongameli Mugabe kwela kusasa. Ubona ngani lokhu ayisiko kunye yini okungaba kwenze ukuthi ususwe esihlalweni sakho?
Uma ungokunye wakho angikwazi ngoba angikanike ngone isitsho sakho. Khulume isitsho sakho ukubona ikomtwayo ukuthi express opinion yakho. Awuyakungazi yonke ukuthi umthetho akunamandla okufa umthetho. Kanti ngiyabe ngikhulume into engiyikhumbulayo. Uma kukhona wamzenzisayo kuhlungi kodwa ngibona ngathi iqinise lawo libonayo nakwakuthi into leyo
Hello ke ngumnumzana Jinga Dube owayengumphathintambo wezenhlalakahle yabalwa impi yenkululeko ubekhuluma leStudio 7 ekobulawayo. Kunjalo nje ukudonselana amandla kubandla lezanu-P F kuqhubekela phambili kobulawayo. Ekuqaleni komnyaka kuqhamuke ukulwa emahofisini aleli bandla kwalimala abanye. Ukufuthelana usebandleni leli kuqhubekela phambili kungakhanyi ukuthi kuzaba lesisombululo. Umgcini sihlalo wabatsha esigabeni sakobulawayo umnumzana Magura Jarumbira utshele uStudio 7 ukuthi bakhona ebandleni leli abafuna ukukhokhela ngobudlwangudlwangu.
Abolokuzeni abopatrici wabenza intando yawo betisa veli gavana ka-37 ama-army general. Then sebesithi thina mithina siyabhizi imedia wengena proof kule problem bona ba
bathi uyi abuse ngani
problem ende angiboni kula bantu vele abangena lungelo even abanye bangkhona bangekho even ku presidium even ku government kodwa lapho ngikukhuluma inhlamba bethethisa even abadala beyenzani besifundisa izinto ezingekho right so bona sebezathi mina ngi-extele from the party kathesi ngizakhishwa epathini mina epathini vele angiyangomuntu ngijoyine ipathi ngedwa ngawuya ngedwa ngazala ngisepathini so umuntu uzathi we are now being extelled from the party yabeathatha ngapha amangiyaoniyo plus abantu abaningi kade bebalokuzalo basukise kupathi kade bengelalo kuzeni kade bengahambi ku-hearing i-hearing is supposed to be done vekule constitution yeparty is supposed to be done within stipulated time ukuthi kule hearing then from there i-hearing ingayenzwa yoneyo that's when bazabona ukuthi ulecala kumbe awuna manje kathesi bafuna ukugqoka ukufaya abantu kuphela faya abantu
kanti vele uDubo kuyini kobulawayo lapho kuliqiniso yini ukuthi kulobandlululo olwabe sishoneni lesiNdebele
iproblem ekhona lapha ukuthi iproblem ekhona lapha ukuthi thina lapha singafuna ukuthi sitshela namanga kodwa ngasikhangele yona iBulawayo ngokwayo abantu bezampiyo lapha vele abantu abaningi aba but they are just abusing ama resources eparty lapho vele akula even iparty yaba lingahamba edezola phana umuntu efuna ukuthatha ikadi lemhlangano wezampiyo kunzima ngani ungatshengisa indlu ukuthi ulitole vele awulitole and abantu bangikhona bayamvuruza abantu abangancedwa laphana ehofisini laphana ngamakhiwa ungabuya ngemkhiwa babomdala lapha singadla lapha maybe singathola something ikadi bayakulungisela kodwa kungabuya abantu sibili amavendasi ngaba baboni wathi so kule problem konaba akula party ezantiyefu lapha kobulawayo
lo ke ngumnumzana Magura Jarumbira umgcinisihlalo wabatsha kubandla lezanu PF esigabeni sakobulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le kobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivotele
uyazazi na indawo okumele uyebhalisa ukuvota kuhlandla lakuqala eliqala emhlaka 10 kusiya kumhlaka 25 mfufu kulama centers alandelayo Bulawayo, Bulawayo Metropolitan, Bulawayo Central, Bulawayo East, Makokova. Harare Metropolitan, Chitungwiza. St. Mary's Zengeza East and West, Chitungwiza North, Airport, Harare Central, Southerton, Highfields East, Budiriro, Zivarasekwa, Mount Pleasant, Mabuku Chafara, Emanikaland, Chipinge Central, West, East and South, Musikawan, Chimanimani, East and West, Mutare, South and West, Buhera South, Emashonaland Central, Mbire, Guruve North, Mzarabani, North and South, Mount Darwin, North and West, Mashonaland East, Mudzi North, West and South, Mutoko, East, North and South, Euzumba, Maramba Pungwe, Mashonaland West, Kariba, Nyaminyami, Urungwe, Magunje, Central, East, North and West, Emashingu, Chirezi, East, West, South and North, Emwenezi, East and West, Chivi, South, Ematebeleland North, Lupane, East and West, Ebinga, North and South, Ematebeleland South, Mzingwane, Matopo North, Lemzingwane, Ensiza, Insiza, North and South, Enkabazwe, Emidlands, Gokwe North, Gokwe Kabuyuni, Gokwe Chireya, Gokwe Nembuzia, Begokwe Kumuyi, Gokwe South, Gokwe Mapungauta, Gokwe Central, Gokwe Kana, Gokwe Sengwa. Kodwa lawa ayisiwo wonke ama centers elingabhalisa kiwo. Amanye lilakho ukuwathola ekhasini lethu kuwebsite yethu ethi www.voaindebele.com.
Ukukhethwa kukamnumzana Ignatius Jombo ukuthi abe ngumphathintambo wezemali kuthiye abaningi bemangele ngoba engelazifundo ezilokwenza loko ngokwemali. UJombo ule degree lembali yomhlaba kodwa nguye oseza kuba ngumphathintambo wezemali. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Angliston Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Akalambali enhle kuba umnumzana Ignatius Jombo. Si siyakwazi ukuthi local government yonke ingxala ngqoze esayibonayo emakhansilini umramba tswina saba lenhlupheko ezikhona kwakunguye esasisaphethe local government. So kakalambali enhle esingathi kumbe singakhangalela ukuthi kungaba lento engcono entsha azayiletha kuhlangothi lwezimali. Sikhangelele ku-West kakhulu ngoba siyakwazi ukwenza kwakho ukuthi ngumuntu nje oqakathekisa i-politics, ngumuntu nje ongumfana kamongakamgabe ukuthi kuyenziwa loba yini. Kanti i-Ministry ye-Finance ifuna umuntu one-discipline njalo umuntu okwanisa ukuzimela yedwa, amtshele umongameli ukuthi hayi njengoba itaye kwenza ukuthi avuphe isikhwama somuzi kungaphongukuspendwa nje imali yelizwe mahlayana. Kodwa kangiboni uminista uSompo eza kwenza lokhu ngembali yakhe nje akalayo sesekulocal government.
Alo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo.
Ikudibana kuhlelo lwezemaphandleni, igama nguNtungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo, umnumzana Difa Dube. Ngiyakwamukela kuhlelo Dube.
Ngiyabonga ukungeneseleni baba Nkomo.
Ah, kusitshele ngohlelo lwenu lolo.
Uhlelo lolu lubizwa ngokuthi Plumtree Hospital Helping Hands. Sathi nxa sikukhangela singabantwana bePlumtree sakubona ukuthi kuhle njalo kuqakathekile ukuthi noma singabe sigcwele wonke umhlaba jikelele, kuba kuhle ukuthi siphinde sicabange lapho esivela khona, sithengisele uthando lapho esikhulele khona, sithengisele uthando kwezempilakahle kulawa abasele ekhaya, njalo sibonise ukuthi sile concern ngakho okwenzakala ekhaya. Sibhedlela sePlumtree sithwala umthwalo omningi kakhulu. Abanye abantu abakwazi ukuthi umango webulelima lemango ukuthi ngumango omkhulu kakhulu lwana. Mkhulu ngibona ngathi kwedlula ezinye izigaba eziningi kakhulu kwedlula eZimbabwe. So nxa ukhangela usuka kuDubute ezibhedlela ezana lokondolwane khona ngale, uyehla uzefika kubomakhorokhoro kubo-Bruinsburg. Zonke lezi ndawo lana nxa ungagula usuka khona ngale ubuya uzalaliswa esibhedlela sePlumtree.
Incedo bani kahle kahle liludingayo njalo liyaluthola na?
Uncedo owakathesi luyafika kodwa ngingathi kakhulu ngibona ngathi abantu kade bengakezwa kuhle ngalolu datana lolu engikhuluma ngalo. Yingakho nje sathi kuhle ukuthi sizofikela lapha emsakazweni ukwenzela ukuthi senelise ukuthi sifinyelele kibo bonke abantu ababelothando, ngoba akukhethelekile ukuthi ube ungumntwana ozalwe ePlumtree kuphela, kodwa iloba ungabe uzalwa ngaphi kodwa nxa ulonembeza okufisa ukusiza abantu, siyacela nje zonke indawana zonke ukuthi abalusizo abasondele eduzane bancedise isibhedlela sePlumtree. Usizo kathesi lusabuya kodwa lubuya kancane. Abantu abaningi abanye basanda kuyiza lento kodwa kukhanya balothando sibili, ngoba sesizayelelisa ukuthi siraise imali efika 20,000 kungakabi le nyanga ezimbili ezidlulileyo siqalile lento. So i-20,000 le iyelelisa ukuthi ithenge omunye umtshina ohlola izinto ezifana lama blood levels lezinhliziyo ukuthi inhliziyo etshaya njani, okumtshina esiwuthengileyo esizayenza ukuthi sihambe siyonikeza isibhedlela sakithi sincedise abantu bakithi, sincedise abazali bethu khona lekhaya.
Abafuna ukuncedisa Dube bengalithola ngaphi njalo njani?
Abafuna ukuncedisa kukhona gwadlala thize, ngibona ngathi ngizathi ngikhiye inombolo zami, bayelelisa njalo ukuthi bengithole kuWhatsApp. Bengangithola kuWhatsApp inombolo zami zeWhatsApp, noma bafisa ukufona uyafona kiyo yena leyo namba stili, noma ma ufuna ukuthi uthumele imessage yeWhatsApp uthumela kiyo leyo namba. Utholakala ku 0044 786 5679977. Noba abanye abayelelise ukuthi bangene ku Facebook laphana bayadinga bathi Difa Wajapi Bango, noba badinge uNzimu Unami Moyo. Nzimu Unami Moyo useGoli. Baningi nxa ukuthi ungachubanga lathi sizayenelisa ukuthi sikutshele ukuthi kuleyo ndawo oya kukiyo, siyazi ukuthi silama branches amaningi, silama branches eZimbabwe kanye, silama branches eBotswana, silama branches eSouth Africa, sibe sisiba le branch ese-Europe ehlanganisa i-America labo nabo Australia lezinye indawo. So sithi sikwenze lokho kube into etshengisela ukuthi isizimisele njalo sibe very transparent ngayo yonke into esiyenza, sithenzele ukuthi serious ukuthi lento le siyenze ibe impumelelo njalo ibe impact lokuthi la kusasa sibe igeneration ezachiya ama footprints amahle esigodini saseplumbs.
Hayi, isiyabonga baba Dube, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Ngibonge baba uNkomo, ngibonge njalo ngiphinde njalo ngikhalaze njalo ngokuthi abantu bakithi awasondelani bafowethu labo dadewethu, akulo ukuthi ungakanani okuncane okuyabo ukutholile ungangithola kuloze number la inombolo zami zocingo noma kungabe i20 rand noma kungabe imalini izanceda ukuthi ivale esinye isikhala laphana ukuthi iphindezele sithole imadlana ekelucwalala thengeni imitshina edingakalayo ngoba ziningi izinto ngeke ngizivale ngizicede kodwa kuningi okufana lo-impeta iyadingakala kuningi ngaba la ukuze lithone ilanga.
Lolobe kuluhlelo lwezemaphandleni sixoxa lomunye wabadingela isibhedlela sePlumtree uncedo umnumzana Diva Dube. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.
Hayi, siyabonga Ntungameli. Kuhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxalo nobhala obona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube unkosikazi Ellen Shiriyelenga. Sixoxa ke ngohlelo lokubhalisa amagama okuvota. Oba kuqala yakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga.
Ya, ungasitshela ukuthi kuyini elikubonayo okwenzakalayo ngodaba lolu sizwa abantu bekhala ngokuthi hayi kungani kunzima ukuthi abantu baregister.
Kanye ngani kulobunzima ukuthi nje kwezinye indawo okuthelaka ikakhulu like nga kubo Bulawayo la kubo Harare kwezinye indawo lapha dokotela bahamba anti izekibithe even nxa ungena proof of residence yakwanisa ukusayina i-affidavit yona le kuphela bakunika yona but kanye ngani kwezinye indawo abantu abezethi bayala ba-insist ukuthi kuve kuphiwe njengokuthi umuntu kube le ncwadi yamanzi kumbe incwadi yezesa esengisa ukuthi umuntu uhlala ngaphi but kuba nzima ebantwini abaningi laba abangelayo kanyela ukuthi kakhulu like abanye abantu abalojayo ukuthi maybe yabe loja ehlala endlini but umnikazi wendlu uhlala emakhaya so ukuthi umuntu eyithele i-proof of residence le kuba nzima so ngenye indaba sikulade sibona ukuthi hayi ingane iyahlupha loba nje lapho esikwanisa khona bezama ukuthi ngo-councilor labafundisi abamathethe ukuthi at least besebenze ezama-commissioner of oath be-certified ukuthi abantu bahlala khona laphana and futhi kwezinye indawo bezibone lapho lezikolo khona bezibone o-headmaster labo-headmistress bencedisa kakhulu ngoba ade besebenza ezama-commissioner of oath so ngenye indaba sibile ukuthi indaba i-proof of residence ngenye ehlupha kakhulu khathesi nje kulenye indaba esiyithenga izipoti okuthi kuthiwa ngale ehleki eharar just outside harar kulesikhalazo sokuthi kuthiwa abantu nxa abanye ade bekwanise benelisile ukuyarejista ukuvota kuyabe kulamayihle awezani abhala amabizo abantu bona laba babhala amabizo abantu bavela rejista lama-serial numbers ama-registration certificate abephiwa abantu so sibona ingani khona lokhu nje ngikwethusela so ngezinye izinto ezihlangana lazo ukuthi sisabona ukuthi bona ngala bantu abakwesek bebona ukuthi bengancedisana njani labantu bezek ukuze abantu bona laba amahibezano bemise into yenale abayenza bona ingani yinto esibili ehluphayo and I'm sure izinto emakhaya lapha asikatholi ama-reports acomplete but besisisa ukuthi kulo dabo olunjalo olwenzakalayo sibili ukuthi abantu abarejistayo kumele beripota kwezinye indawo bosabhuku lamalite ezami khona le makhaya ukuthi seberejistile behambisa lama-certificates a so we are still gathering i-report yona le.
Manje ngokubona kwenu libona ngani kuza register wonke umuntu yini omela register i-6 million esiyizwayo le ngalokho okwenzakalayo?
Kunzima but lathi ezama political parties zincedisana le-civic society siyangena sivile ebantwini lapho okulama-problems khona yikho sibona khona ukuthi for instance okufuneka la amaloya yikho sibona khona ukuthi siyayending over ama-cases anjalo kubo-lawyers for human rights laba abameli bazincedisa kakhulu but olunye uhlupho ade kade lukhona into adesitshona esikhala ngayo from the onsete program yena bathatha izifupha nabantu abezeki uhlelo labo aluhambelani ngoba kwezinye indawo sithole ukuthi abantu bezeki bafika macala abantu bezithupha bengakafi and sesizakhangela ukuthi ma-wards wona la makhulu ukuthi uthi behambe bethatha okuyabe kule process bathatha khona izithupha so kuyamele behambe maybe mango enikwanisa umbe ama-20 umbe 40 kilometer so sibona ingani kuze i-process yona le izenqabela kakhulu abaningi ukuregister ukuvota because izithupha kaziko so ngesinye isikhalazo esisifakileyo kuzeki njalo sifuna ukusifaka le ofisini yakombeti ukuthi bekhangele ukuthi udaba lonalo ngoba abantu abaningi bezethile kukuvota
njengamabandla aphikisayo izikhalazo zenu libona ungani zizalalelwa yini
kwezinye indawo ziyalalelwa wathiesesizenza i-MDC ukuthi with accredited ama-observers abantu bethu ukuthi be-observe i-process yona le so besibona ukuthi nqade kulama-problems amanye athize njengendaba le yama-afidavit landani labantu abethusela sihle sikhulume labantu bezeki khona laphandle and futhi enye i-problem imtshina le yadiphonga ukufa kulezinye indawo dethiwa imtshina yezekilisefena le-registrisa abantu imoment ithola ama-report anjalo abantu bethu ama-observers on the ground behle bekhulume labantu bezeki so eminye ezinye izikhalazo zethu bezikhangelisisa but kulezinye njengalezi ade ngizitsho ukuthi kulabantu abarekhoda abantu ababhala phansi abantu ababerejistile abantu bezalo so ngenye idaba sibile okumele kukhanya ingani liyahlalelwa phansi kuba nzima ukuthi silusolve overnight but yinto okumele kuhlalelwe phansi zama-political parties labezeki izilabo-human rights commission lamanye lamapholisa kuhlalelwe phansi kubona ukuthi udaba lolu lungaxazulula njani
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
okay ngiyabonga lisale kuhle balaleli
lo-ke bekungu-Ellen Shiriyelenga ingcweti kwezokuqutshwa kwekhetho njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Nube ebesixoxa layo kuhlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz
Okwamanje sengidedela imuva ngelithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Kusasa lilanga lokunanza amalungelo abesifazana abahlala emaphandleni emhlabeni jikelele ele-International Day of Rural Women elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations asizweni ukuthi abesifazana beZimbabwe abahlala emaphandleni abaxoxe le-Studio 7 kuwonalo umnyaka bathini ngempilo zabo. Umqalisi ziba ngunkosikazi Felicitas Mhlanga owendele eMbembesi eLupane koNdebele yena othi ukubhidlika komnotho welizwe kubangela ukuxabana ezindlini.
Obaba kulula ukuthi angizwa sekunzima uyaphuma zihambela zile etshwaleni ayetshona ezidakelwa esekufuna ukuhle. Ukudla khona lokho kakukho umama nguye osetshona ethele nzima ecabanga lapha nalapho ukuthi enzeni. Ungazozama ukuthi kahle kengebambabamba laphana kumazwani ngelaphana kozwani kodwa uthi uzakuphani emakhaya osiphathele seyokhona ngezimpahla ezindala ukuthi sekudadalwana ngazo imali zakhona amabele kawakho ayiwa oyabe kuncedisana ngawo.
Asizweni uCouncillor Sambulo Maphosa wesiphunyuka eNkayi ngonduna uSikhobokhobo.
Amabele lawo esiwathengileyo nawo awasela mali okokuthi nxa usuthengisa ibhakede lakho sithi ufuna uyibhadalela umntana esikolo ungacina uthengise konke ukudla namanzi omama abaningi bahambela amanzi imangwenide kuyabagugisa khokhana omama omama abalithi ngapha basona sebengani badala kuleminyaka yabo ngenxa yokuthi baqala zima kufuna imisebenzi abayenza.
Umhlonitsho alwazi Sibanda umela iCholocho edalele parliament.
Abantu abantombazana bahamba imango emide besiye ezikolweni ngoba bahlangana khona lokungalunganga, bahlangana khona lokuzwangulwa ngabantu, abahlangana khona lokugcina bengasaqedanga izikolo ngenxa sebehlangana labantu ababafana sebemithisele bengasaphumeleli phambili ezifundweni zabo.
Osakhulayo uCouncillor Brenda Mpofu weMlume 2 eNkayi uthi sokusetshenziswa ukudla ukukhankasela ukhetho.
Nxa utransporter lona efika uzambona semilele isiqhuku laphana elabantu bona labathi ngabe bandla leli elibusayo angisho esexoxisana labo khona phana kulelinye ilanga engike ngaxoxwa sikuyena leyo ndawo kwathiwa mina kangifuneki ngoba mina ngwe-opposition party, umuntu ofunakala ufunakala uchairman we-ZANU PF. So mina ngabuza ukuthi why kufunakala uchairman we-ZANU PF ngoba ukudla lokhu kayisikho kwe-ZANU, ayisikho kwe-MDC, ayisikho kwabani, ukudla okuzoncedisa abantu abalambayo njengoba nje kuyalanda.
Unkosikazi Rosemary Ncube uhlala epulazini le-Manzow Farm eMashonaland Central lapho okwaba lengxabangxoza abantu bedilizelwa izakhiwo zabo ngamapholisa.
Njengabomama siyahawula sithi thina esisekela abantwana esifoni imuli ukuthi zigqokani, so yinto esihlukuluzayo ngoba abantwana kabalazigqoko kabalasikafu konke lokho. Mina ngumama ogulayo i-BP, so ihlala ikhwelile i-BP ngenxa yezinto ezenzakala lapho eplazini. Plazini leli kunzima kodwa sabuya singena kuthiwa jamba nje emasimini, sathi lathi sesingenile phela kodwa sebesijamba nje futhi basiphe eplazini.
Unkosikazi Joyce Dube yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana eSawima.
Lokhu sisipha abantwana ama-sanitary pads njalo amankazana lokhu esanda esiba maningi. Sesihambisa abanye esikolo. Last year bakhona babhadalelwe i-fees bathengelwa ama-uniform. I-community yacela ukuthi kube labafana. Nabafana sebekhulile, abanye sebebuye eBotswana. Sebezamile imisebenzi behluleka, babuyele basesikolweni ebhentshini bazimisele.
Sixoxe njalo lo nkosikazi Siboniso Moyo owendele kundandambula eLupane.
Nami ngilayo khonapho wami layo uxotshiwe khona la. Kufunakala imali yesikho ukuthi simali ipefonini, ngizayenza njani ukuze ngiyikhiphe leyo mali. Umntwana ngu-grade 7 ofuza ukuthi abhale. Nxa yelokhu exotshwa exotshwa, angiyabona ukuthi vele ubunzima sesibuthele-ke khathesi emakhanda le mahlombe. Ube hambile ubaba esiyaxolisa khona ngale sikolo ukuthi hayi imali sisanjani sisayidinga. Sizama khona oku ukuthi siyekheshisa yona i-cash out leyo i-$100 bethathe $10 bekunike $90 kusenzela ukuthi uzobhatala esikolo.
Unkosikazi Febi Dube uchasisa okwenzakala eBinga.
But every day imvula yakazovula ziyakanya iziboka bo balugwase bali ugwase ama-NGOs dakwe furumende dakwe itali kuti ubva mazibano kulimvi so vanakazi vali kushupeka loko izini kubhadharira vana vechikolo dakwe vali kujata pe gambo tatu kwenchituri ugwase gokuno tatu kwemigodhi yamagodhi tula mulonga akasamba vezibatiman temba tatu ari vanakazi dakwe ichivajata kuyampongo kulindiswo kuno impongo vantu vamubalazo vavakuzidza kuHarare okuno vaula mabhayazi kachive vale hadike so impongo kweredio zibezo bhadhale transport ukauzwe kuHarare folazi imali yakona wakuidzana yanda kuula zinto zii so turi kushupeka loka kuti tidzane mali ndava inkuku rikuti wakatembedhe yakafue Newcastle achikwe munzi kule nkuku wakasiya la mpongo kupera ing'ombe tatu wezala iri kutishupa mudini dalomba lokahambe
Unkosikazi Juliet Nkiwane umqondisi we-Women Development Association of Zimbabwe efundisa abesifazana ngezokhetho.
Umama vele balesizwa kuthiwa ungahamba uyevota kule mtshina ekubonayo. Omama bayaqhuqa bayayisaba vele siyamagroups abomama abafuye imbuzi abenza izingadi. So ama-groups ona la nayo aseyi-network ukuthi omama babe endlela zokuqoqothana.
Iningi lizibuza ukuthi kambe umnotho welizwe uza kuqoqa nini sokutheni. Hayi okwalamhlanje kwanele. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi asidibaneni njalo kweziphathelane labesifazana ngomgqibelo ozayo.
Hayi siyabonga sithandekile, ube lobusuku obuhle. Singakehlukani ke sikhangeleke ezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Obe umphathi ntambo wezenhlala kahle yabalwa impi yenkululeko umnumzana Chinga Dube uthi uxotshwe kuleso sikhundla ngemva kokwethula imbono yakhe yokuthi uMongameli Mgabe sekumele akhethe ozamelama. Ukudonselana amandla kubandla lezana PF uqhubekela phambili kobulawayo. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.